Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ziku 29 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kambe owayengusikomiti wamapholisa umnumzana Augustin Tihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa owayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi.
Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngubantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu. Ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye uMnangagwa endabeni le. Nakusho ukuthutsha-ke lale ekaJiwoni.
Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, akula ngitsho loyedwa otholakale elalo.
Bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe aya phezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usikomiti wamapholisa umnumzana Augustin Tihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa owayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. UTihuri wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017 usehlala kwele South Africa. Wethule linsinda bayiphendule kumaphephandaba akhe asedale lomthethwandaba eHarare lapho aphikisa ukuthathelwa inotho yakhe yisizwe esimethesa icala lenkohlakalo. UTihuri wayeleminyaka engamachumi amabili lantathu, uMnangagwa yena eleminyaka engamachumi amathathu lambili. Kusenzakala lokhu uthi uMnangagwa wazama ukuthi unkosikazi kaTihuri akhuphe isisu kodwa kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Engxenye kungaba lenhlansanyana iqiniso ngoba yinto angazakapho ngokuyibumba nje. Kukhanya liqhubu abelokhu elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye labo rugare kumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo Mnangagwa labo. Ye, engxenye ungaba leqiniso elithize lanxa nje kumalisa ukuthi kambe kulomuntu ongathathelwa omunye intombi esizithwele. Kodwa phela kwakusempini, okunye kwakhona vele akuzwakali kahle. Kodwa ye, kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo. Kodwa hayi, thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo, hayi, kungaba lenhlansanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona uMnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunyu sisi ayithandana la yena uMnangagwa. Kunga kuhamba njani lapha nxa ukhangana?
Nxa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi ubukhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe. Ngobana kwenza abantu bazibuze ukuthi kambe uziphatha njani, uzibamba njani. Engxenye lalaba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la amakhosikazi abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenze lokhu lalokhu, abantu bagcina bengasela laqiniso lawe, bengasabi ukukhwabitho lobukhokheli bakho. Sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu oyenda similo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banqabe emkhaya bathi layelo layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli Mnangagwa?
leyo indaba eyenzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse indoda lokuthiwa uMajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe phakathi kokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe eqe ngefastela. Ngibona lo muyi umgaba wakwayithinto nale indaba xa ngaphamazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe ngikamgaba uGrace. Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngoba anti uMajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnankagwa endabeni le. Nangu sokuthutsha ke la le ekaJiwuri indaba lezi ziyahambelana ngoba na kulezidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kose amakhulu amahlanu abahlolwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho loyedwa otholakale elalo. Lokhu befika phose amakhulu ayisithupha 567 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Kuthi asebesindile sebesedlula ikhulu elilodwa lamachumi amane lambili 142. Iningi labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngabavela kwele-South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,413. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-coronavirus seyibulala. Seyibulala kakhulu especially la eSouth Africa. Siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando. So iCorona kukhanya yikho seyibamba abantu kakhulu. Sibona ukuthi seyibamba more than 1000 ngelanga. So izinto azimanga kahle. Njalo siyabona ukuthi ama border kavulwanga. So abantu kudala babuya la eSouth Africa kodwa abakwazi ukuthi babuyele kusho ukuthi impilo yabo isengozini. Izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu yena lomngani wakhe babanjwe yiCorona kodwa sebe right kwakatesi but kuyasibonisa ukuthi hayi iCorona ikhona iCorona ngumkhuhlane obulalayo.
Sizwa kuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus. Kuliqiniso yini?
IZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane wecorona low. So siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane low bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu and amanamba nawo eZimbabwe ayaphezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu. Siyawazi sonke ukuthi igovernment yeZimbabwe ayilayo imali asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani maungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane we-coronavirus uzohlala okwesikhathi eside ungakatholi usizo.
Lina inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezi nsuku? Bakhona yini abalokhu becapha lempahla besiya eZimbabwe?
Baba Gande, impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama trucks ukuthi impahla zicaphe ngoba ama border kavulelwanga abantu bonke asavulelwe ama commercial vehicles kuphela kulama agents eBotswana kulama agents eSouth Africa kulama agents eZambia so ama agents lawo yiwawathengayo and then tunela impahla yeZimbabwe so kusebenza kanjalo balinda nje izinto zabo baseZimbabwe and then ama agents athenge abode athenge bahambise impahla kuma transporters impahla ukuhamba ziyahamba.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni eInternational Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Hele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobele inkokheli esanda kugcotshwa eMalawi incwadi yokubatshayela ihlombe. UChamisa uphinde wancoma umthethwandaba walelo lizwe kunye lebutho elama loZulu ngesikhathi impumela yokhetho ize igenqulwe ngumthethwandaba. Iphephandaba leChronicle lithi abagula umkhuhlane wesihudo kobulawayo abayelatshwa esibhedlela sempilo sebefakwe bebodwa ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye abalemikhuhlane ehlukeneyo la leyabo. Sokubhubhe abantu abalitshumi lambili bebulawa ngamanzi angcolileyo kutsho leli phephandaba. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Anbalaleli baka Studio 7 yalibingelela ngalesi sikhathi. Yimi ligama lami engukuphi? Ngiyalapha eHomestead lapha eTuzana lapha. Yokuqala ngibona umuntu lofuzeni umnangagwa. Ufaka kakhiphi idoti yakhe le yamabhondi nothi la vela kusela ncedo lokhu. Akusavalwa kanika abantu amayusa kafisela amayusa endaweni yayo sokumehlule vele umdala kaphumule laye. Kuyakhokhoba vele kuyagugu emhlabeni ngawuthi ugugule siloku usadonisa lokuyana udonise lokuyana. Hayi kaphumule umuntu omdala sokuyehlule bakithi. Hayi hayi ngoba sesaba le COVID le yesesaba ebantwini. Hayi kala ngabantu bona ababale COVID njengoba lalaba abale ababulawa izisu ukuthi ngawukhulu mende uyafaka phela ukudla njoba la kuyamehlula futhi abantu banabazi bafi babulawa indlala laba bale ababanjisa ihudo kobulawayo. Siyacela uNkulunkulu angenele bakithi hey bakithi sihlobo zenkosi uNkulunkulu ngenela ebantwini bonke abagulayo ngalezi zikhathi abaleleyo. Hayi uNkulunkulu siyacela bakithi siyacela lezibhedlela bakithi elakho sokufuneka yona iyusa bayithatha ngapha abantu benkonzi abasebenzisa lona udaka lolukhona. Ngiyabonga ngisebuswana mina lapha eRamutswa. Ngiyabonga balaleli bonke elilaleleyo ngiyalibingelela lonke one by one lizwe likhululekile libingelelwe.
Yebo yebo basakazi bakaStudio 7 ngiyalibingelela lonke uDr Mirocris Kande ngibingelela lomhlaba wonke olaleleyo imumpofu special ngithi umhlaba wonke olalele lapha ngezwe leZimbabwe. Izwe leZimbabwe leliyana libulawa izimpi zabantu ababili kuphela abantu beMDC nezano mnangaga lomzukulu wakuChamisa yabantu abasibulalele lezwe leZimbabwe izimpi zabo zona lezo abazenzayo okuthi siyabona uChamisa layo uyabhoda labangane bakhe badinga ama-sanctions ama-sanctions lana Chamisa labangane bakophithi silazisa ukuthi iyagongoda abulala izwe leZimbabwe lenza ilizwe liduveke lo malumakho layo mnangaga labantu bakhe labo batshontsha bamotsha bayenza yonke into. Ngakho ke uChamisa ungadinga ukuthi isapoti izuze ngokudubeka langokuhlupheka kwabantu ma kufika i-election awonisekevule indlela langokuhlupheka langokukrosa amabhoda uzokuvotelwa izidumbo yini abantu bedubeka kangaka so uzokuvotelwa izipoko yini abantu bedubeka kangaka. Ngakho iba losihelo ube lozwelo nabantu ngoba abantu sebedubeke kakhulu ngama-sanctions enu kwaze kwaba ngcono kusemuva ngale ukuthi alibona kwahlala kwizano lezapho ngoba izapha zange sabona inkomo esakudinga amasayensini ukuthi ilizwe lithwale kanzima abantu behlupheke inkomo weluswele ukuthi abantu bephile kuhle ilizwe lithuthuke lanxa webulawela abantu bakhe ngumalume wakhe umgabe ngakho ke bese sithi kwakhona kumdala umagalela mafa abantu kuground lanxa likhuluma bayazazela okuyikho lokungayisikho ukuthi ikuphi ukuthi uma likhankaza likhankaze ngokhophe lethi wethengwa izanu usebenza nezanu so labo lifana nabantu indwangu ezihlekane eziphongo zisentabeni ukuthi ulesiphongo lawo ungazibona ukuthi ulesiphongo ngoba lani utshamisa la usebenza nezanu i-G40 kamgabi phakathi kwakhe lokho siyakwazi kasiphompoti lokho njalo bonke umnankakho utshamisa bonke ngabantwana bakamgabe utshamisa umzukulu kamgabe umnankakho uphekwe ngumgabe ngakho ke lingasitholi lihlekane ukuthi lo ngwane lo ngwane ngoba lonke lingabantwana bakamgabe liza kubona ngoba kusasele ukuthi ngolunye usuku libavukele umnankakho lotshamisa bonke libafoqe emaphathini onalayo ibakhuphayo lidinga amaphathi amahle abanizobavotela belikhokhelele kahle elizweni lezimbabwe imumpofu
ngiyalibingelela basakazi westudio 7 ngiyajabula kakhulu hlelweni lesinikeza lona eyi into yendaba eyenzakala ezimbabwe ibuhlungu kakhulu angazi uma amakhuphi ukuthi akaboni ngani ukuthi uyasetshenziswa laphana usetshenziswa ngendlela enye ecashile angeke ayinanzelele kodwa umuntu onamehlo uyayibona lendlela le ngoba basebenzisela ukuthi khona elakhe ibandla ungavela kudilikelela ibandla likachamiso kulula ukususa yena laphana noma bekhona abamnikeza imali imali zenziyana lizo zizomphendukela umakhuphi bazomkhipha nje ngokushesha soze abone lutho umdlalo ngeke awubone kumama lo bese kulula nje ukuthi sibhidle zemasinyane lezi zanu p f esihluphayo lesembusweni le kodwa engakhetha ukuqhambuka siqhalise okunye lokunye lokhu umdlalo nje bese siwuqeda nje bese kusiba right ezimbabwe nje angazi ukuthi ngayi bengaboni asisekela nini uchamisa bakethu
ngitshona njani kustudio 7 ngiyathanda ukubona ngilingilele lonke ngibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lezi nsuku umuntu lami angila radio kangilaleki kangikwanisa ukubana ngilalele istudio 7 indaba yalapho engikhona angila radio kodwa ukunye ngiyakuthola ngiyahlangana lakho so ngicela ukubana ngingakuphambanisi ngoba ngingalibisela emuva kokunye ngoba ezinye inhlelo ziyangikhutha kulo hlelo kule ndaba kakhuphe lo Monzura ukuthi wasebexotsha ama-m p esavotelayo thina siwavotela engaphansi kukababa uChamisa siwavotela sikhangele sivula amehlo sibona ukuthi lapha sivotela ubaba uChamisa lama-m p akhe nxa kuna sebefuna ukusenza abantwana abancane ukuthi basitshele ukuthi singababo into leyi buhlungu kakhulu ngikukhuphe kakasiyekele thina kasisuke ebantwini udinga ufunani ebantwini kakasiyekele thina ngithukukhuphe kakasiyekele nomonzura wakhe abasuke ebantwini bafuna ukuthi sithini nxa beqotsha abantu esabavotelayo thina ye sasobe-MDCT ngabe-alliance thina sabakhetha sisithi ngabe-alliance sikhangele ukubana lapha ngifaka kuchamisa ngifaka ku-hepmojiziwa owe-alliance ukhuphe wayekhona but asanga simkhangelela namhla simkhangele so kasuke papha kasuke phambi kwethu kathi sikubana siphambane sesithi into zomile kathi ezizomile ufuna ukuthi sithini ukhulu
ngivuka njani kustudio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba mina ngithanda ukukhuluma ngiphendula kulenye indoda engizwa ethi uChamisa uthatha abantu emzarabane ezobafaka besiba ngama-m p kuphi kuphi balabala izinto eziningi uma engayazi into akhuluma ngayo akathule ngoba into ayikhulumayo ayikho le nto uma kuzenziwa i-election kwenziwa ama-primary election abantu bendawo bazikhethele umuntu abamfunayo ukuthi abamele lapho abafuna khona kulachamisa akakhetha umuntu akayekele ma engalanto yaziyo njalo uma engasongxenye yalabo bantu ngoba abantu bazikhethela abantu abahlala kuleyo ndawo njalo awukho umthetho wokuthi lafi kobulawayo kunabanye abantu abazalelwe kobulawayo bakhulela kobulawayo awukhethelekile ukuthi lo muntu ishona le Ndebele babuya nge-tribalism ma sebengenile ku-election aba-accept ukuthi bahlulekile ku-election ikakhulu la abantu bemthakazi bangena ku-election badliwe abantu babayala but babuya ngendlela yokulwisa yokuthi yeyi lo muntu thwaye usuke endaweni enje kufana le ndaba yekakambarami umuntu lona waqala ama-primary election ku-MDC Alliance wawina wangena ku-election wayiwina wangena ukuba ngu-deputy mayor wawina so abantu abakuvumi ukuthi umuntu uyabe ekhethiwe ngendlela yakhona kula muntu okuthiwa uyafakwa lo muntu ukhuluma into engekhoyo nje and le nto ayikhulumayo akayazi
ngilesicelo lapha phakathi kwawona namandla amabandla amabili awe-MDC wonke omabili ukuthi MDC Alliance ne-MDC kakhuphe leyo besicela abahlonipha abantu basitshele into leqiniso ngoba nxa iMDC yakachamisa ikhuluma something isithi abakakhuphe bayenze kanje abakakhuphe nxa sebeziphendulela labo uyazibasala usumangele bathi labana yibo abalamanga akaMDC abakachamisa labo nxa sebeziphendusela labo labo bathi labana yibo abalamanga so thina sisakwazi ukuyikho ikuphi silandele bani so lokhu yikudlala ngabantu into abayenza labantu sicela nje sicela nje basihloniphe bathi nxa bekhuluma izinto bonke nje ngobabili bakhulume nje into zeqiniso ngoba sisakwazi thina ukuyikho ukuthi yikuphi ngoba okukhulunywa abakakhuphe ngamanga kwabakachamisa okukhulunywa abakachamisa ngamanga kwabakakhuphe so sisavuma bani thina sicela bangadlali ngathi please.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ke balaleli, imilayezo wenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli omutsha wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera ogcotshwe izolo ukhangelelwe izizalwane zalelo lizwe ukuthi aqalise ukufeza izithembiso zakhe azenza ngesikhathi ekhankasa. Indlela ethenjiweyo ukwehlisa igcikwane le-coronavirus ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo bengayindawo. Kodwa eMelika kunodubo lokuthi kulabanye abangela okokuhlala. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kweleMelika. Inani labantu abalegcikwane le-coronavirus kweleMelika selikhwele ngesilinganiso esingakaze sibonakale selokhu leli gcikwane laqhamuka ekuqaleni komnyaka. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,000 abalegcikwane leli. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye izigaba zelizwe ezazivaliwe sezivulwa njalo. Sixoxe lesinye sezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza isimo edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya umomo ngapha nxa sikhangele nge-coronavirus. Hayi kukhanya nje bekustepho sebele mana la amaveki lokhe kwavulwayo. Kukhanya bekungekho bekungesabeki kakhulu. Lanxa nje kuvele kusesabeka ukuthi ngoba lokhe yaqalayo ukuthi sekwafa abantu abangafika inkulungwane ezimbili. Mhlawumbe lengxenye. Kodwa ke ugovernor uyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele indlela abayenza ngayo izinto. So kuyasatshelwa sebeyilo ukuthi kungaqhama lokho kuyinto kodwa okwakathesi hayi inombolo zangkhona zikhanya nje kazikhwelanga kakhulu kazikhwelanga okumangalisayo. So yeah,
yona imizamo yokuvula idolobho lenu khona ngapho ihamba njani? Sesivuliwe yini ezinye indawo?
Ya ngapha izindawo eziningi sezivuliwe. Sezivuliwe sibili indawo lama ama-parks konke, ama-swimming pool. Into eziningi sezivuliwe, lezikolo ziyavulwa nje masinyazana. Lanxa kule mizamo efakiweyo ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ethile enganqabela ukuthi kungaqhami leli gcikwane. Lamasonto namhla avuliwe amasonto amaningi, imasonto wonke avuliwe, ingathi avuliwe kuleyana iviki edlulileyo. So namuhla ethu engena kiyo ivulile kodwa endaweni zokuzithokozisa eziningi enjengo akukavulwa sibili hayi kulama nyathelo afanele athathwe nxa abantu bevula okunjengabo social distancing ukuthi nje ube khathana lomuntu lokuthi uzivikele konke nje okuningi okufanele okudingakala ngokutsho kwalaba ezempila kahle. So ya kunjalo.
Kuyahambeka yini endaweni ezifana lalezi ezokunathela utshwala kumbe ukuzilibazisa?
Yeah, hayi endaweni zokunathela lokuzithokozisa kukhanya angikwazi sibisibile kodwa angiboni ukuthi kuvuliwe angiboni ukuthi kuvuliwe lapho kuvule khona kungabe kungama restaurant angazi amabhasi bese ngoba kulokhu kusasatshela ukuthi kungaqhama njengamanye ama-states aphangise ukuvula njengabo Florida o Texas labo Atlanta I mean Georgia abathi bevula kwahle kwa amanamba ahlakhuphuke kakhulu so lapha sidla nje sidla sidlele evalweni siyaloma siphozisa kulezi zinto kodwa hayi angikwazi sibisibile ukuthi kume njani kodwa engikubonayo lapha hayi hayi abantu abakaphumi sibili phandle siya silokwesaba silokunqineka kakhulu ukuthi into le ingaze yangena ezimolweni
umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Mathe sondela ntokazi ungesabi ntombenze izikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhotha khotha umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna ngizwe ngathi lengxenye yami inyomzi yaphaphatheka sondela eduze khekhe lenhliziyo yami ngiqume ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kuyakho inhliziyo nawe uthole uthando omfoto ngiqome ngizinandle ngiqonde ngakini
Mnandi ingoma ethiwa Niko mentombazana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kambe oyengusikomintshi wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula oyengukosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.